So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 14 kumpandula 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Savmo labo Abednego Pet ukuthi bafumele egcekeni bathi bona kuthiwa kuraye muvi ngoba vele babamfundisa ubuya. Ayithi kuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mogentswangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center, lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kukhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC, kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
Ngiphawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekhomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka-2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Abantu bethu sesibafundisile ukuthi isetshenziswa kanjani imitshina, njalo sebekulungele ukuqhuba umsebenzi kuziqinti ezingamachumi ayisithupha lantathu engikhulume ngazo.
Kwasekelwa ngomunye wama-commissioners awe-ZEC unkosikazi Sibongile Ndlovu, okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo esikufunayo yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo layo hlala laye kulabo abalojayo ohlala la ngakubhalela ukuthi ye uhlale endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho singa esithi thina iAffidavit. Uyabhala kusayinwe bazabe bekhona okhomishina bama odds kuzona ezindawo registerwa kuzo ukuze umuntu wonke abe lendlela yokuthi aregister.
Kodwa abamabandla ezombusazo aphikisayo lokhu ekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bukahulumende kaMgabe njengoba imichina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu besola ukuba kwalumkhosi estate house okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga basale sebebambe owangaphansi belinde bese HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare, umnumzana Edmund Gonde, ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Sibona ngathiwa kuyinto embi kakhulu ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama-stakeholders awezeki konke kwama-elections kumayelana ngathi. Ngakho-ke ma kulontshwa kumbe kulento eyenzakalayo thina yithi kufanele ukuthi sibe ngabakuqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa estate house ngale kufunakala abaku-public office of which ukuthi kulokuphambathiseka okuthize khonapho ngoba thina yithi ama-stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information le izasitowa ngaphi kugcinakala okungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63 luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018 andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imichina engamakhulu amane 400 yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200 eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe abasekeli bakhe iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yezanu-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe zinkokheli zamabandla ezokholo abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu, inkokheli yamabandla aphikisayo kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhuphe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhuphe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lomakhuphe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunjwe ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa yikutshaywa kukamakhuphe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwaba besithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTsvangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi questionable kubo kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangiso nesasekuso lamhlanje bayenza iMDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapha ayenza khona umathanda sokunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonoku ngoba ngesikhathi echaya abanye baxotshe bahluluze senza ayikwenza babe kubona kuright ukuqondisa ukuthi akwenze manje sokunzima kulaba sebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Love More labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uTsvangirai movie ngoba vele babamfundisa ubuyo hayi ukuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama yikho basically lesibona kusenzakala ukhesi kaTsvangirai le njalo olunye uhlupho olukhona uhlupho olungolwabantu bemadebeleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini lwemashona leli
ubona kuphela njani okuyinto lokho baza kwenelisa na ukukulungisisa
eqinisweni elikhona uTsvangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye wabachaya wabakhiphe bachaye bakhipha athatha faka abanye abasebenzisa abachaya bakhiphe lamanje uThokozani laba angabachaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emathebendo ngabanye abantu avele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wayevele ehlale kwenza so ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathebende bengabumanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli manje njengoba kungekho ukumanyana lokhu uTsvangirai nguye ozayiqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa uzahlangana labo Thokozani akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophele icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni uTsvangirai kakhupheke esikhundleni kodwa bona bayakhupheka
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela esebilithani
Ichi Woza Friday my darling
ku Woza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo nongoma bephete idlala telabo elitsha
uStangolo nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira
uStangolo nongoma ku Woza Friday ngolwesihlanu ungakhutho Umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe kubika uMark Peter Ntambe
Izwe kazi leAfrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabo Chipao abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu.
Amachoba neziyahlangana.
Ngehloso yokuhlaziya lolu daba eZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures, ICAC, eHarare, okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakwelebhilithane e-British Council. Unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo.
Sesiwalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba uma usehlala edrobheni impilo yakho yashintsha I think the structure sishintshile kunezinto angakhona ukuzenza you understand awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizini yakho nakhona ayiyakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhona nabakini uhlala emafletini ihlala nibaningi so impilo ishintshile and nale nto eyenzakalayo ema-television masibuke ema-television South Africa mna ngokubona kwami babheke bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa
Umlobolo dumo oloba ingwalo ezibhekana ukumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Makwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya eguquka.
Ukuthi ukhulume ngokwe culture yikuthi abantu bazazalwa bafe bazalwe bafe, so I culture embari mina yi tradition yami. So mina I'm one of the people engi kakathekisa i township culture ngani ngibhale ngayo i township culture ngabhala nge music because nxa sisithi culture ancho nxa ngiyigcinile like that ngizayinika abantu abami i-traditional i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathesi ukuyibamba sibili ukuthi sithi nansi akusela.
Ingcitshi kulumhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali. Isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowempira le-marimba. Umnumzana Vothi Thebe umlobi wakubulawayo njalo eqeqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esikunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ye ngifundele konke lokhu emzelikazi art center laphana kunaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokhu ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impensele lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona lokhu kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane.
Kube lokusolwa kwezenzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwela okumele kumiswe. Lumhlangano ophele izolo ungenwe zingcitshi ezivela emazweni edlula alitshumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikolweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana i-dormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration kolokungacaci kwemininingwane ephathelanela lolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuquba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela kona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye loskomishi ogatsha lwezokhetho olwe Zimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-DVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-DVR registration iqalise bekufuze kube lo mthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka 15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngono siqale khona ngale ku-president le-first family labo-deputy bakhe labanye i-event official. Sesuka khonapho sayahlangana labantu bamaphathi lama-stakeholders amanye kwenzele labo sibatshele ukuhamba njani sibarejista. Ngikhuluma nje kathesi kuvele bayarejista bona ngokwabo bodwa. Siyathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngeMonday siye kufaka imitshina eminye kuma-district offices where people can go and register. Siqalise kathesi ukuthi abantu bazorejista, simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzibe khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo esesingena-ke igusu lonke sibona ukuthi wonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Mnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu, ungathini wena lokho?
Ya, ngingazi ukuthi kulokumiswa yena okukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina anginankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uRita Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kumbe yi-3000 beyibe kubo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazi athi wena usithatha imota ye-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uRita Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nxabo sebesithi bona kathesi abantu sebeqala ukubhalisa ngoba sebekhithilela ngoba umongameli welizwe kuthe khona sekule-federal instrument yikho lapha kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kulo kugqile kwenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-stadehouse selisiyakhuluma lama-political parties ngale selisifaka imitshina ama-district centers. Yikho kuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye kabarejistwanga. Kanti kungani inhliziyo zeZimbabwe kanti izindaba singenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration kale umuntu wonke on the same day.
Nanto udaba Commissioner Moyo uthini wena?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakale ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yakuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi siphombe ukuyigcina ingasebenzi, ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office babe berejista, asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January ukwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration esiya phambili. Ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court ukuvota khonala ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi sibona ngcono ukuthi kulothi sibezinile ona siqalise. Ngiyamuzwa sibulungweni le nto ayikhulumayo, asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sike qale at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela uMoyo, angitshela uMoyo ukhuluma nje njengo-commissioner omelele izekhe. Kodwa thina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhuluyiwe izekhe ukuthi ziza neselekthi imitshina engu-3000 yezakala ukuthi imitshina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa behlule kulethi imitshina yokuvota yokurejista kathesi sizasingena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilakho leyana kayilakho kutshengisela ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi izinto kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kulaa mali abantu badinge imali ngoba indlu ye-DPI ithe khona siyazaliningi imali bona bathi bale mali uhulumeni zabaningi imali kathe sebesikhona imali yakhona yokuthenga imitshina kayikwananga. Ye siyabonga ukuthi kuyakhulunyeka i-advantage ukuthi izekhi bayakhuluma labantu lama-parties bayezakala kodwa kabaningi abafundi ukuthi nxa-ke engathembisa ukuyenza into kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo komishina uwogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlwangudlwangu zobuphansi kweleSyria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukaZulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaBashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanenginengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Saikhun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisiyangalombili lantathu 83. Uphenyo luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu ye-siren emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sokwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende weSyria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqela i-Idlib, iHama leGauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu ye-chlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando eSyria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngawafunda igcwaliseke ibe impilo enhle mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana lomuntu ongumfazi. Siyancedisana khonapho nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho uyathola abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama singeneni sincedisane sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyasinceda ukuthi lolalo nxa ikhipha okwakho kumhluphayo singahlangana ndawonye kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho kumhluphayo angikho ngedwa and ngokuthola ama-free opinions abanye lokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo luqakathekile sikule mele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
USitangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
USitangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Lingayikatshana balaleli luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho uPraxedes Jeremiah lo Mavela simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazigqibi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili inkomo lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.